wacatshangwa ka 5 June ngemva kokumdingisisa sesiswele engasabonakali nxa sasimfonela sikhomunikhetha laye sasesithola ukubana kakho singasamtholi-ke sagcina siyadinga ifoni yakhe ukuthi sifone ekufoneleni ifoni yakhe yayingadoji yayingasangeni ikhanyakala ukuthi siyifoni ecitshiweyo ithe icitshiwe-ke sayitrekha ngendlela zonke ezisilazo ezokuthi siyitrekhe sesisebenze ngendlela zokuya emthethweni ukuthi basiphe indlela zokuthi sithole ukuthi ifoni yakhe ingabe isetshenziswa mbani sathola ukubani isetshenziswa ngomunye umuntu esathola inamba zakhe sesesithola inamba zakhe umuntu lo sasesidingisisa ukuthi sazi ukuthi abafonelayo ngobani through labo abantu ababe bafonele abantu bemthethweni-ke badingisisa ukuthi labo bantu kabeze basincedise ukuthi batsho ukuthi lo sesebenzisa inamba le ngubani ole foni le bathe sekube njalo-ke sase siyamdinga-ke lwami ndoda sambamba seyamapholisa esembambile-ke sadinga ukuthi sikhangele lapha sifuna khona ukuthi akula inye into engaba yibufakazi bokuthi ule nto zika-admire yini inti kakhulu impahla ezigqokile saswela-ke ukuthi kwakungaba le mpahla zika-admire khonapho simjumile sisetsha kuthe kube njalo kamapholisa amtshengisa kundoda lwami ukuthi ifoni le oyisebenzisayo iyadingakala umnikazi wayo kabonakali sase sihamba layo enkambeni kamapholisa amsecourt ecourt basika bamrimanda bathe bemrimandile-ke ecourt kwaba yikuthi wacine ephumile ngebheyi lamapholisa umthetho-ke wathi kuzaba yikubana nxa sokube lobunye inye i-development engaba khona bazombiza futhi so sikhuluma nje indoda lowayedobha ifoni kukhanyakala ukubheyil kakula nto esitholakeleyo emnamathisela kuleli cala ukuthi engaba lolwazi kungabe kukhona kungabe kungekho kodwa okwadingisisekayo akula nto eyaba yinto ezasinika umthombo wakhona ukuthi kungabe kuninjani
kuzulu wezimbabwe lingathanda ukuthini njengemuli njalo bangalixhuma njani mhlawumbe abangaba belolwazi
ya abangaba lolwazi sibili singajabula ukuthi bangithume mina njengomalimakhe mina ngingumihla kayifani ndabambi inamba zami ze-cellphone ngu-0772-214-369 ngizayiphinda njalo 0772-214-369 inamba yona bile WhatsApp futhi ukuthi oyabe engenelisanga ukuthi angixhume angangithinta ke-WhatsApp loba yiluphi uncedo esingaluthola singathaba kakhulu ukuthi abantu basincedise ngalindlela ukuthi sithole ukuthi umfana siyamthola